Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipu kanjani izulukandaba hola mge la imsakazweni we studio 7 olesi tatu mshazi kufozi vandela 2023 mu Chris Gande endabeni zetu namhlanje uhulumende usevize amalunga e komiti yedalele parlamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota.
Uma usingathatha nje i-province yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efeva lona iqembu elibusayo.
Abaculi sebesole kakhulu umbiko othi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha besemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni.
Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni.
Umkhankaso wethu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevize amalunga ekomiti yedalele parlamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. I-commission yezokhetho e-ZEC yethule umbiko we-delimitation ngeviki edluleyo. Idale lephalamende lingaqeda ukuhluza umbiko we-delimitation, umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ethule ilanga lokhetho. Kodwa abemandla le-CCC bathi uhlelo lwe-delimitation aluqutshwanga ngokusemthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sidingide ngokujulileyo udaba lwe-delimitation.
Yebo kambe, lamaqembu wonke nje ezweni ayepolitiki kufanele baye nabo ebantwini bakhuthaza abantu ukuthi bareje. Kodwa ke umsebenzi omningi usemahlombe ayo iZEC. Sibe sesisiza ke futhi kokudwetshwa kwabutha kwemngcele. Uma uthanda ukukubukisisa lokhu ngelihlo lepolitiki, uyabona ukuthi ukudwetshwa kwemngcele kudwetshwe kufeva iqembu elibusayo. Ungathi futhi kenxa ukubhekisisa uthi vele lokhu kwadwetshwa liqembu elibusayo, hayi ukuthi kwakusenziwa yiZEC, ungathi kwakusenziwa yiza noPF. Ngoba izindawo eziningi uma singathatha nje i-province yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efeva lona iqembu elibusayo. Uyilapho okusukela khona ukuthi ngithi mina kufana nokuthi kade kungenziwa iZEC, lokho kade kusenziwa nje liqembu elibusayo. So uma uthanda ukusondelela ke ukucubungula lokho, uyabona ukuthi akukho la esiya khona. 2023 lona ama election izano yenza ngayo yonke imizamo ukuthi ihle iwine ukhetho ingakayo khethweni. Yilokho esikufundayo ngalokho kwenziwe iZEC ngale delimitation abathi yenziwe okulindele ukuthi iyophasiswa elokhuzana eParliament nangupresident.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi iZEC yenze idelimitation efana layo naleyi? Sizathobani?
Isizathu silula kakhulu. Isizathu siya ekulokhu amaqembu kakhulukazi aphikisayo amanye anokukhala ngakho ukuthi iZEC ayizimi akumelanga njengalokhu kuchazwa laphana kumthetho sefu izekhi iludlawo olokubamba umlilo isetshenziswa izano PF sithundubaliswa amehlo sibone ungathi sidila ngezekhi inhlangano ezimele eyombuso kodwa ke iqiniso lilonke sidila ngezano PF izekhi lena uma ubona imsebenzi yayo kukho konke kwenzileyo uma ukubuka ngeso lepolitiki ubona izano kukho konke lokho kade ithi yakwenza ekwenzileyo ngedelimitation njalo izano kuyakuthiwe uma ufuna ukuwina iconference uyiwina ngama credential ukusho ukuthi ukubhalisa kwabantu abazothamela leyo conference kuhle kukunike umphumela wena ozabe udinga ukuthi laba bantu bonke ngabantu abazongivotela na.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo siphatha amandla sebandla leCCC ubexoxa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abaculi sebesole kakhulu iqembu labasakhulayo elikhanya lelobudlelwano lezano PF elizibiza ngokuthi yi-Economic Empowerment Group lona elithi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D kumele avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa elizweni ngoba ekhuthaza uZulu ukuthi avukele uhulumende. Abasakhulayo baleli qembu bethule amazwi la emhlanganweni abawenze lentatheli izindaba eHarare izolo ngemva kokuba uWinky D ethule idlalade lakhe elilengoma lesihloko esithi Dzimba Dzemabwe lapho akhuluma khona ngokuhlupheka kukaZulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Abanye abahlabeleli bathi okwenziwe ngabatha laba kulihlazo. Bathi abezombusazwe akumelanga batshele abaculi okokuhlabela. Ibandla lesisi lalo lisole kakhulu abasakhulayo laba lesithi phansi kohulumende walo abahlabeleli bazahlonitshwa njalo bavunyelwe ukuhlabela iloba yini abakufisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lomunye wabaculi oyimbongi uBhekani Dube.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uZulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu hayi ngeze politiki kuphela kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kungumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculo othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uZulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzile ngoba baziveza ukuthi bangobani. Pho abasekeli bazabathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba laluphi uhlangothi.
Wena njengomculi Dube nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalade mhlawumbe owaqoqayo nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfowethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla akwenzayo kuhle ngokwenzela uZulu akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela ngoba esikwenza njengabaculi njengezimbongi asikwenzeli ilamhlanje kodwa sikwenzela lekusasa labantu. Kusasa abezepolitiki bazakhumisana umlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo lamhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. ungakhangela kwabo kuyabe kusitsho khona ukuthi babe lezithukuthuku eziphelele kwenjengezinto.
Ukuyiwa nje kukhetho kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi ngiyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha, abahambe nje bethatha uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele, ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyabenza ukuthi balimale, kuyakwenza ukuthi bazonde bangazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lusikile ngizahamba ngifike ngifake uqa wami laphana, kungabasiza kakhulu.
Lo-ke ngubhekani Dube imbongi njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni lomtungameli Nkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo Winky D. Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni. Echasisa ngaleli nyathelo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana bonke bazafunda kungelambadalo. Kunjalo nje inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ikhuphe imbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini iTwitter ukubana inxusa uzulu weZimbabwe okuhlanganisela ababalisi, abazali labanye ukuzoncedisana labo ekubhikitsheni abakuqoqayo ngolwesihlanu. Bathi umkhankaso lo olendikimba ethi Save Our Education ZW uqakathekile ngoba uzatshengisela uhulumende ukuthi ukungathembeki kwakhe akujabulisi izizalwane zeZimbabwe. Ababalisi bathi bathenjiswa imbadalo engamadola phose angamakhulu amahlanu lengxenye awemelika i-US $540 ngenyanga ngomnyaka wedluleyo, kodwa lanamuhla leyo mali abakayiboni. Izolo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ ilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende ole-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa. Lale inhlanganiso ilezikhalazo ezifanayo. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana e-RR siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe nje yokuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi plus thupha 16 ababothwa last year besiyamelela NJMC. Lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo, amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha abakhona ukuncisa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu president wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile imbhikitsho wethu okunye sizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education, njengoba thina vele siyikathu sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kubi akube kulandele isisekelo sombuso esikhuluma nge-state funded education. Nxa upresident wayekhulumele benzisa njengendlela yokudinga amavoti ukuthi thina umhlaka 9 usesondele. Mhlaka 6 zabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi umhlaka 9 akula mntwana ozavukuzwa ifee. Ababalisi abanikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungak roughly 2018 October. Yiko lapho esikhangele khona ukuthi liphosa the living way. Nase silapho ke ku 540 US dollars zonke. Sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu.
Ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu?
Kwaqala thina singamalunga e-Atruz inxusa ababalise ekusebenza lapho ngabantu bakuqala. Abesibili abantu esibanxusayo ngezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankaso li-540 US dollars asiyifuni singababali zonke. Siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-540 US dollars. Abanye esibanxusayo ngabazali. Lathi singababali singabazali kuthole nzima ngemali yokubhadala i-fee, kuthole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo. Ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani uhulumeni ukuthembisa ukuthi uyabhadala i-fee futhi free education 2023 kanye not free education next year. Kodwa lokho esiqhubeka sikhokha indleko zesikolo sinxusa wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo. Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi futhi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Lizakwenza umkhankaso lo lingaphi?
Sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona baye endaweni abangafika bahlangane khona bebaningi. Ngokunjalo iZimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mdikitho wonalo wabantu bethola ama-placards behamba bekhuluma abanye bezithatha ama-video bekuposta ku-social media. Kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayebuthana kwenye indawo bayenze umdikitho wonalo bona ukuthi uhulumende uye-crisis-ini.
Kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomanye yini?
I-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu lama-union ababalisi i-4Z. Ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesalari, bakhuluma ngendaba yomholo, bakhuluma nge 540 US dollars okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lathi.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la e-Atuz ebesixoxa laye ecingweni eselubhane. Sizame ukubamba isikhulumeli sesiphathamandla sohlangothi lwe-primary and secondary education ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngalolu daba, kodwa samswela. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulo jaha oleminyaka yokuzalwa elitshumi lesikhombisa 17 obotshelwe icala lobugebengu bokuntshontsha imali ehlome ngombhobho. Ngelanga le-New Year ujaha lomngane wakhe uSilas Sibanda, yena osadingwa ngamapholisa oleminyaka yokuzalwa engu-33, bahlasela omunye umlisa owayezihambela ngenqola yenkomo, bamthathela imali engamarandi azinkulungwane ezimbili, 2000 rands, konke lenqola yakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Brazil bezigcwele ezitaladeni zivalelisa umdlali wenguqu owayelodumo uPhele obekwe izolo. Uma manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahle e-Studio 7 lonke jikelele, ngiyalibonga, ngilibingelela, ndifisela umnyaka omutsha nalwesikiyo singenekiwe ukuthi ngakuthiwa lingaqhubeka lisenza lokhu ukuze kuyefika njalo kuma-election. Ake ngiqondise izihlobo zami lezi zonke ezikhona. Kulobaba oqeda kukhuluma ubhlema amabandla wonke ukuthi umgabe wayengakhanyi, umnankagwa kakhanyi, loyichamisa ngaze angenelayeka kula lutho. But manje uchiye kulenga, uchiye kulenga lapho amubi khona, uchiye kulenga ngazi ukuthi uThunywe Mbantambi efundele ukukhuluma lawe kupolitiki, ambona ngani kakuqambanga kuhle, kazwanga ukuthi uthini, kacace futhi ephinde. Ngoba nxa esole konke ozosowayo lochamisa wathi umncane ngandla uqale wayefundela upresidenti ukufunda esikolo kutsho lutho, kaqambanga ukuthi kwenziwe njani phela ukuthi la uchamisa ezisolela umnankagwaziswela umgaba azisole bebuyele eburayithini obufunwa nguye. Ngiyeqengezela, asithiyeni kathesi ukukhuluma ngomalakhi, asithiyeni ukukhuluma ngok Mokaula, as Chinukuma Joseph Chum, as Yan Yakongo is the only Koroku Sindaulu, as Kurman who said it to Melemansum Pain Manjagatis, Siak my election, using youngest than they said to the Gatis corner, as Kurman would my daughter's four pennies, 20 cents and so, my daughter's four pennies, 20 cents and so. Oezan, Kachu Kuma, Triple C, or Triple C, Kachu Chene is Tupanizan, as Kurman is young, I pay Gatis, Kitchimiri, we in a manch, Nancy and Eli no go in a sick corner, says Kitch. Sizwanis kichimwe chaindam kasibone intintambo singayichanga sikhulume ebantwini sathini lokho kutshana sisola nakho ukusibisela ingqondo emuva le eRhodesia sicaba ngoSmith sicaba ngumgabe sicaba ngekatisa umnankagwa sicaba ngoba lasifuna ukucaba ngumuntu sicaba ngenuNkulunkulu sihambeni phambili yekatisa sidonsa siye qeda indima phela katisa sokusinjuta indima sisiye kupheleni lalinanze ukuthi nqa indima sike kupheleni inkomo leyo sesehle ukuchibilika sezivoxa singavoxi ke katisa sibeni straight senze udlanga nasisiye phuthu 2023 lo sibone ukuthi hayi iphutha libe kithi kumbele iliphi ibandla libona iphutha libe kilo iliphi ibandla libona iphutha libe kilo sishiyene ukube sikhuluma ngabantu sibisela nemuva sikhuluma igugurawundi wegugurawundi uvele kumi kulenga kukhona siyakwazi lokho sikulindile asoze kwaphonga uphutha nje mahlayana asiyeni phambili kade simadoda ngiyabonga ngala mazwi
sabazi omuhle siyabonga umnyaka omutsha linjani hayi siyabonga umnyaka omutsha ka 2023 siyaphila sonke siyabonga siphila inkosi sasigcinile bengicela uPaul la mulo baba lo mphendle lo baba lo owumanayo lo futhi izani izafana nje le lokhu izimo sizikwanisa ukubusa cha into ekhuluma uyawumana baba ayikho lento le awuyeke labantu beke bezama okunye okutsha awulabo ufakazi into ekhuluma laba abantu akazibeke bephathikiswa yikela abantu bezama okutsha abantu behlupheka 42 years besembusweni akula nto eright ekhona inhlupheko yodwa abantu sebabaleka elizweni bagcwele ngokhathini ngapha bayizigebenga babulala abantu besenzile ukuqhubeka bebusa awuyekele ukuwumanela abantu ma kuwukuthi ngowe-MRP awuzaukufokasa ku-MRP ngiyabonga msakazi
i-studio 7 ama-studio 7 amahle empingelele abantu bakomthakazi bonke lapha abakhona lapha ngizathanda nje ukuphawula ngale ndoda le edlala ikhuluma ngebhinga le ukuthi khona izinto ziyenzakala ezinhle khonale thina sizibone bhawami uyabona kuthiwa Mr. Lunga asho lunga kuthiwa umsaka ya Musaka Soria Mr. Musaka lo utiyeni imigwaqo isilungisiwe izinto eziningi sezilungisiwe abantu abaziboni ngabona utsho ebhinga mfoto buhlukanisa ibhinga lezindawo yabona hamba kathesi emgoqweni lo usuka elokhuzeni e-turn off le efolosi inyama endlovu road uzuzwedi etsholotsho uyabona uzobona ungakwesitshela izinto esingazizwayo ndoda uyabona ekuseni so uqala amanga umnyaka uqala kati linjani usihambela amanga ekuseni la
ye studio 7 linjani studio 7 hayi ingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu hayi sithemba lingene kahle kakhulu eminyakeni omutsha hayi lathi sizingenele kahle nje eminyakeni omutsha sithi happy new year hayi siyabonga izindaba studio 7 siyabonga kakhulu sithi ngali sihlale libambe kanjalo mpela siyabonga yana mfazi othanda ukuphawula ngezombusazwe wakithi njengoba nje sesilanda ukhetho nje kathesi hayi laphana kusuze kube lotshintsho lapha utshintsho suze lube khona ezimbabwe lapha namasters yathi hayi utshintsho suze lube khona ngoba ungakhangela iphathi lelethi funa ukukhipha izanu la ile strategy sezanu PF so ukuthi ungakhipha enye izanu enkulu ufake izanu encane hayi ivela kusuze kube lotshintsho kakhulu ngapha emhlulweni wamandebeleni ngapha kusuze kube lotshintsho ngoba ungakhangela laphana o-vice president o-sitiringi wesindebeleni kuzanu kunjalo kusithipha isiko kunjalo so utshintsho luzaba ngapha bantu bemandebeleni kona phana utshintsho soze lube khona into engalicebisana ukuthi nje izibambelelane kuyena iphathi MRP mthwakazi hayi lapho ngemba utshintsho lungaba khona ngoba lizakwazi ukuthi lani lizimele ezigabeni zenu lilungisele kokulihluphayo lizimele u-MTA ongwenu ukansila engwenu masithi utitsha usishoneni lo wakati mfuni ngiqoqa u-MP ngikansila liyamkhipha uyaphuma lifaka utitsha wesindebeleni konke amanesi nesipholiseni yonke into kube ngabantu bemthwakazi ye ngaphandle kwalokho hayi lizahlala sikhala sihlala sikhala sithi ye siyabandlulwa siyabandlulwa ngoba vele ukubandlulwa kukhona akusuze kuphela phana ezimbabwe as long izanu p f le trip c zihamba istatus zawo se-1979 plan le-co triple s e-triple c siyabonga
sanibona kubantu bakithi linjani nezindawo siyabona okwenzakalela ezweni lakithi buka kumanje abantu laba bezanu p f abandicabangiyo uthiweka manje sikhuluma kandule ezikhundi ezingu-3 ehedwa kodwa intsha kayisebenzi kodwa yena ulezikhundi ezingu-3
zonke engazifundelanga engazazi wonke kulaka yaziyo even iyi-1 umuntu ayaziyo ukubulala abantu kugesi kule sikhundla ezingu-3 kodwa intsha kayisebenzi mfilo bani enjalo ebantwini intsha ingayenza ngcono kakhulu kulotshiweni kakhulu 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 and esikhundla ezizavele kumele kuqhathwe abantu bengeni esikhundleni ngokuthi ukuthi yena abe kude yonke indawo and into izwisa ubuhlungu kafundanga kayazi lutho lwa umuntu lwa ayi kodwa izwisa ubuhlungu lento ezempilizweni izwisa usihlizi impela kakhulu intsha kayisebenzi ifuna iphuza utshwala sebeze begcine beganga bethona izinto zabantu ngendlela ukuthi umsebenzi kawukho kodwa konokhulu lawo labogogo babambe umsebenzi ngadabuzi kanti why besekuthisenga kabantu bezanupiefu why beselfish ngale ndlela leli sebebhugile abaphume ezikhundleni manje abanancedo labo bagugile baphelile abantu
lonke bantu bayitha kahle mazibabhwe umnyaka omutsha zihlobo zami lonke ungakhathalekile ukuthi umbani umbenjani hayi siyabonga wonke okubi lokuhle esikuzwayo hayi kuhle senje okungumnyaka okuya ekhethweni okukhuluma angeke kusize ndawo ukusola angeke kusize ndawo but okungasiza abantu ivoti lakho kuphela yini lizosiza angicabangi ukuthi kutshaywa kwabantu kube betshaywa izano kungabatshintsha ukuthi igcine ivoteli izano hayi so if bengarobhanga ekhethweni ungabonakala abantu bevotela izano utsho ukuthi bayithanda avotela abantu bevotela isisitini utsho ukuthi bayithanda abona abantu bevotela izaphu utsho ukuthi bayithanda but okungeke kumangaze ukuthi mhlawumbe ubone amaqembu afana nayo i-CCC kumbe MRP ekhula ngoba alabalandeli abancane so into elandelwa kakhulu ngabantu abatsha into ele-development iyadevelopha kakhulu but la alandelwa ngabantu abadala singabona esehla kuphela angeke kusimangaze futhi ngoba abantu abadala liyakwazi ukuthi sihamba le ziphongoka abatsha kodwa libe besanda yikho ongawenza amacebo nala ephakama hhayi ozabe winile kumbe ozabe ikhampani kahle uzowina kodwa hhayi sibafisela ukuthi isebenze kahle kuphela ukuthuthukisa izwe lakithi into futhi engancedi izwe lakithi ukuthi singabandlululani ngomhlobo yikho kungeke kusize ndawo esikubonileyo kusenzakala e-South Africa khona yikho okufanelayo ukuthi laba ababusi bakithi balandela khona lanxa i-South Africa nayo kodwa isebesigabeni ukuthi ubuhlobo bebangenelela kodwa-ke ukubusa kwabo kube ngconywana sonke lesi sikhathi laba president amathathu adlulileyo abuse ngcono kulalo khona okwamanje ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans adabukene phakathi ngesikhathi sokhetho lokudinga usomlomo wedalele the House okubangele ukuthi ofuna lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy engasitholi. Kwenziwe ukhetho kathathu uMcCarthy elokhu esehluleka ukuthola amavoti eneleyo ukuthi abe ngusomlomo. Lolu khetho luzaqhubeka lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela ephalamende ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela i-delimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Abaculi sebesole kakhulu imbiko ethi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.